siyabonga Jonga ngisamukela usthandekile emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 ngohlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amakhampani sebavala kusela msebenzi. Abantu sebephila ngokuthengisa on a daily basis. So mina ngiboni into le efuna ukuyenzwa nguhulumende ukuthi ekhiphe abantu kuzitreadini bengakabadingeli indawo yokuthi besebenza khona iright.
Amakholo lamakholo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bafolile betshengisela basa incwadi yezikhalazo zabo edalele iParliamente.
Sithabe kakhulu siyajabula ukuthi sithole ithuba lokuthi sibe lo mdlalo iconference le AIDS and STIs in Africa. Bekuyinto ebesingayilungiselelanga besingazange sicabanga ukuthi hayi lokungenzakala ngalesi sikhathi.
EliZimbabwe selikhethiwe ukuthi libe yilo eliqhuba umhlangano we-International Conference on AIDS and STIs in Africa okuphana amaqhinga ngokulwisana legciwane le-HIV.
Umphathintambo wezempilakahle uvule ngokusemthethweni ikilinika elutsha enkayi lapho ancome ibandla le-Free Presbyterian Church of Scotland ngokwakha lesi sibhedlela lincedisana lezakhamizi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amakhulu lamakhulu abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bafolile betshengisela basa incwadi yezikhalazo zabo edalele iParliamente besithi kabasoze basuke lapho abakhona baze bathole indawo ezilungele ukusebenzela. Intatha yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhulu abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zabaphila ngokuthengisa emigwaqweni bafole behlabela belubhekise edalela eParliamente besemgwaqweni uNelson Mandela. Kodwa amapholisa abehlomile abavimbe ukuchapha umgwaqo useMunyoma ophambana nalo akade behamba ngawo bucwadlana nje ledalela eParliamente. Umnumzana Patterson Murimoka ongubaba osesemutsha otshela intatheli izindaba ukuba uphila nzima laye njengabanye ngokuthengisa ngoba ingekho imisebenzi.
I-industry layana yayikhona eduzane lakho zindoga lani liyakwazi yikho lapho sokusondela khona abantu of which i-industry seyavala. Abantu baba besebenza khona ngapha bethatha labo inzuzo yokuthi bebenikeza imoli zabo ezindlini. Amakhampani sebavala kusela msebenzi. Abantu sebephila ngokuthengisa on a daily basis. So mina ngiboni into le efuna ukuyenzwa nguhulumende ukuthi ekhiphe abantu kuzitreadini bengakabadingeli indawo yokuthi besebenza khona iright.
Bezikhona njalo inkokheli ezivele kuhlangothi ezehlukeneyo ukubasekela laba bantu ngesikhathi befola okubalisa ummeli wesigaba seBulawayo East edalela eParliamente uNkosazana Thabita Khumalo. UMakhumalo oyinkokheli njalo yebandla le-MDCT uchasisele intatheli izindaba ukuba kungani ubetholakala kulo mbuthano.
So namhlanje nami ngisemgwaqweni kaNelson Mandela ngiphathisa ama-vendors ngoba kumele bagcine imuli. Hayi kutho ukuthi nxa bebavimbele isikhathi sesifikile ukuthi izimbo emgodzi lehlala siyizwe sizafika. So sizafika nakhonapha lathi. Ya, the time has come.
Uthi uMakhumalo lokhu kukhalaza kuyisibonelo sokuba asisihle isimo somnotho elizweni. Uhulumende wezanu PF kumele azigcwalise izithembiso azenza kuZulu zokutholisa abantu imisebenzi ethi ngoba ukuswelakala kwayo kuyikho osekubangele ukwanda kwabaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni.
Uhulumende wathembisa uZulu waseZimbabwe ngo-2013 elections ukuthi kuzava le misebenzi eyi 2.2 million ezaphiwa abantu. Namhlanje akulive nowodwa abantu sebedubeke ngokungagcini imuli zabo sebethengisa emgwaqweni ukuthi benzeni bagcine imuli. So thina njengebandla le-MDCT khona laba abantu ngabathengise ngokuhulumende ngabafundi ngabanika imisebenzi.
kuvunyelwe abalutshwana balaba bantu ukuya kwethula incwadi yezikhalazo edalela eParliamente yemukelwe ngosaphethe isikhundla sikanobhala wedalela eParliamente unkosikazi Nomasonto Sunga othembise ukuyisa kwabaphezulu kwakhe. Amapholisa enze yonke imizamo ukuvimba abekade betshengisela laba ukuba bangaze bafinyelela edalela eParliamente. Lesi sehlakalo siza ngemva kokuba beke bavinjwa ngamapholisa wokufola betshengisela abaphila ngokuthengisa laba kwaze kwathi sebetholiswe imvumo lidalele High Court izolo ukuba baqhubeke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Isitolo esithengisa izigqoko esePower Sales eGwanda silumathe umlilo impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola yatsha yaba ngumlotha namhlanje ntambama. Umlilo lo ubikwa uqale ngemva kwehola lesithupha njalo imbangela yawo kayikazakali. Abakhulumele Studio 7 beseGwanda baveze ukuthi bekule mota ecitsha umlilo eFire Brigade eyodwa yona ebikhanya ingenelisi ukucitsha lomlilo. Bekulokwesabela ukuthi umlilo lo ubulakho ukudlondlobala ngamandla ulumathe kwezinye izakhiwo eziduzane lePower Sales. EZimbabwe selikhethiwe ukuthi libe yilo eliqhuba umhlangano we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, okuphana amaqhinga ngokulwisana legciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. Umhlangano lo wawumele wenzelwe kweleTunisia kodwa wasususwa ngenxa yezombangazwe ezingamanga kuhle. Umhlangano lo uza ngenwa ngamazwe eAfrika kuqala mhla ka 29 ngolwezi uphele mhla ka 4 ngompalakazi. Isiphathamandla senhlanganiso yeNational AIDS Council umnumzana Raymond Yekeye uthi sebeqalisile ukulungiselela lomhlangano.
NgeZimbabwe ngingathi sithabe kakhulu siyajabula ukuthi sithole ithuba lokuthi sibe lo mdlalo i-conference le AIDS and STIs in Africa. Bekuyinto ebesingayilungiselelanga, besingazange sicabanga ukuthi hayi lokhu kungenzakala ngalesi sikhathi. But njengoba sokwenzakela, I think siyajabula njengelizwe ukuthi hayi sitholelele ithuba lokuthi sibe le conference le eZimbabwe. Ukuthi silungiselele onganana, hayi siyalungiselela. Sihlala silungiselele. Sizasebenza labanye bonke sebejayele ukusebenza labo ukuthi into le iphumelele. Ukuthi umdlalo uphumelele. Njengoba sijayele ukwenza into eziphumelela eZimbabwe.
Kuyini elikhangelele ukugcwalisisa kahle kahle ngomhlangano lo?
I-conference ukuthi yenziwe eZimbabwe ukuthi siyabe sifunda sina njengeZimbabwe, siyafunda kwabanye njalo siyafundisana sina njengamaZimbabwe. Njalo kulabanye abavela kwamanye amazwe angasiwe awe-Africa ababekhona ababekhuluma labo ukuthi kuyini abakwenzayo njengamazwe ukulwisana le-HIV. So njengelizwe sibona ukuthi thina sine-chance yokufunda, sile chance yokutshengisa ababebuyile lapha eZimbabwe ukuthi kuyini esikwenzayo, kuyini abangakufunda lapha, njalo kuyini esingakufunda kiwo ukuthi silwisane le-HIV.
Umnumzana Raymond Yekeye isiphathamandla senhlanganiso ye-National AIDS Council sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingcwethi ezilwela amalungelo oluntu zithi amazwe awezwekazi le-Afrika kumele aqinise imithethwandaba emazweni awo. abelakho ukuletha ukuthula kanye lezigwebo kunkokheli edala amacala anduba kukhulunywe ngokuphuma ngaphansi komthetho wenkantolo enkulu yomhlaba. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi lezi zithi sinqumo sokuthi izwekazi le-Afrika liphume ngaphansi komthetho wenkantolo enkulu yomhlaba sigijinyiswa zinkokheli ezesaba ukuthi icala kaliboli, kungakho kulosuku lapho lazo zizabizelwa kulowo mthethwandaba ukuzabhekana lamacala akudala. Udaba lolu lokuxoxisana kukaZulu kulandela isehlakalo eZansi Afrika lapho umkhokheli weSudan uMnumzana Omar al-Bashir ubedinga ukubotshwa yinkantolo le. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi leli i-African Union ekhokhelwa ngumongameli wakuleli uMnumzana Robert Mugabe isixoxisana ngokuthi amazwe la aphume kunkantolo le angavumi ukumiswa phambi kwayo besithi ivele idinga ukujezisa abakhokheli be-Afrika kuphela ifuqa injongo yamazwe asentshonalanga angafuni kubona i-Afrika izibusa. Ekhuluma emhlanganweni obizwe yibulawayo agenda kanye lamagqwetha alwela amalungelo oluntu, umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha la, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, unkosazana Irene Petras, uthi inkokheli ezihanjiswa e-ICC ngeziyabe zivela emazweni atshengisa ukuthi ayehluleka ukuzibopha azimise phambi komthethwandaba esetheswa amacala awadale kuZulu. Abantu balelungelo lokuthola isinqumo somthethwandaba, kungakho uthi nxa amazwe la esehluleka, abantu kabavunyelwe ukuphanyeka amacala la emthethwandaba olakho ukuwathetha kungela kwesaba.
Victim or a survivor should be able to go to a national court.
Umuntu owonelweyo kumele enelise ukuya emthethwandaba athole usizo. Nxa kungenzakalanga lokhu kumele enelise ukuya enkantolo ephandle kwelizwe, kodwa lokhu kuyadula. Yikho nje esikudingayo. Lokhu kungalungiswa, akudingeki ukuthi siphikisane ngenkantolo ye-ICC. Okudingekayo ukuthi uZulu uphathe kanjani ukuguqula umumo elizweni kanye lekubuseni ukuze siqiniseke ukuthi okushiwo inkokheli liqiniso sibili.
Ekhuluma emhlanganweni lo, ingcitshi kwezombusazwe uDr. Gordon Moyo uthi udaba lokuphuma kunkantolo le luqhutshwa zinkokheli ezilamacala ezazi ukuthi icala kaliboli njalo okulempondo yakufihlwa emgodleni, kungakho zihlalele evalweni ukuthi koze kubafice labo. Uthi liqiniso ukuthi esikhathini esiningi kukhanya angathi linkantolo ikhangela inkokheli ye-Afrika, nanku akula okwenziwayo ngamazwe eSyria, i-Israel kanye le-Palestine. Kodwa lokhu akutsho ukuthi inkokheli ze-Afrika zinindwa njengodaka, kodwa azibotshelwa amacala eziwadalileyo ngempela. Inkokheli ye-African Union, umongameli wakuleli, uMoyo uthi udinga nje ukuvala olwakhe udaba lawakhe amacala ngokungenisa izwekazi lonke kudaba lwakhe.
Abantu bakhona yilabo ababulala abantu abaningi bakhona. Ungakhangela amazwe anjengawe Zimbabwe, uMugabe bona labo ukuthi baqeda abantu ngeground, baqeda abantu ngemiramba tswina, baqeda abantu ngama operations amaningi. Balamacala asemakhandabo. Yikho ke bengafuni ukuthi kube lenkantolo ezacwayisisa ibabambe labo.
UMnumzana Meli Dube ngumqondisi webulawayo agenda eqoqela ingxoxo ibambanele ZLHR. Uthi kuqakathekile ukuthi uZulu axoxisane ngalezi zindaba ngoba izinqumo akumelanga zithathwe inkokheli iyodwa, ngoba ibambele ezizikhundla ithunywa ngabantu. Uthi khona vele isilonda sizwiwa ngolaso, kungakho abantu yibo abalelungelo lokutsho ukuthi amacala adalwe kubo athethwe ngubani ngaphi.
Inhlanganiso ezinjengabo SADC labo AU no African Union zinhlanganiso zabantu be-Africa, bese besuka ke bazithathele bona engathi izinqumo zokuthi sebefuna ukuthi basuke kunkantolo enkulu yamazwe onke omhlaba, ebesenzela ukuthi amacala abo awokutshontsha, awokubulala, la okudliwengula abantu besenzani kuwo wonke amazwe kungakhangelwa ngumuntu, kukhohlakale nje kuhlale kunjalo.
Okwakhathesi kulamacala angamashumi amathathu lambili 32 aphambi kwenkantolo ye-ICC, wonke angawenkokheli ye-Afrika. Ilokhu yaqala ukusebenza linkantolo seyathetha yaqeda amacala amabili akaCharles Taylor owayengumongameli weLiberia, lomuyi uMilosevic Slobodan owayekhokhela iSerbia leYugoslavia. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
The Voice of America, VOA. Obengu mpati ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo yena osuswe esikhundleni lesi ngumongameli Mgabe izolo uqhubeke ethuli namhla engaphenduli imibuzo yokuthi uzabiselwa yini kulesi sikhundla. Umthetho obambe uMoyo ngamandla ukusuka kulesi sikhundla ngesizathu sokuthi wayekethwe ngumgabe engelasigaba asimelayo edalele ephalamende. Kodwa kathesi selilunga ledale ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Ngalokho sokumele uMoyo akhethwe kutsha ngumgabe njengoba eselesigaba asimelayo ephalamende. Akukakhanyisa obala ukuthi uzabiselwa na kulesi sikhundla kumbe hatshi.
Kustudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukutshengisela kwabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare lenhlupho ababhekane lazo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle uDokotela David Parirenyatho lamuhla ovule ngokusemthethweni iklinika elutshe enkayi lapho ancome ibandla le-Free Presbyterian Church of Scotland ngokwakha lesi leyiklinika lincedisana lezakhamizi. Umeli wenkayi South edalela ephalamende umnumzana Bednico Bebe uthi uDokotela Parirenyatho ugcizelele ukuthi isigaba senkayi sisalele emuva kakhulu nxa siqathaniswa lezinye elizweni njalo kulokhu kudingakala ukuthi kwakhiwe amanye amaklinika. Upepe uthi iklinika le izancedisa kakhulu ngoba abantu bebehamba imango emide ukuyafinyelela uncedo kwezempila kahle waphinda watshayela ihlombe izakhamizi ngokuncedisa ukuyakha.
Ngibona ke ukusetshenzwa kwangikhona ke bekusetshenzwa ngumedisa kakhulu ngabodokotela labongikazi bembuma yibo akade bephathekile ukuthi bancedise ukuthi kwakhe leyo ekliniki akade siyifuna namhlanje. Mina njengomkhokheli wesigaba ngike ngakwenza-ke ngaphambilini ukuthi ngihlanganise-ke izakhamizi ukuthi ziphatheke ekuncedisweni kokwakhiwa kwama-classroom ezikolo ezingu-5. So ngezinye indlela izakhamizi zenkayi sokuyinto seziyijayele-ke zincedisile ukuthi zincedise ngento ezinjengechebe-chebe, ezinjenge-pit sand, ezinjengokunye nje kanye lokwakha kwangikhona kulabanye-ke esithi okuthiwa ngama-volunteers, amabhilida avolontiyeyo nabanye abavolontileyo ukuba ngodaka boy ukuthi kwakhiwe leyo kliniki. Isizathu kuyukuthi bayako njalo bayakuvuma ukuthi leyo kliniki izasebenzela bona kanye lezimuni zabo.
Ikliniki leyi izanceda njani izakhamizi lapha njalo iyehluke ngani kulezinye?
Dr. Parirenyatho uthe yena isifiso sabo ukuthi alibana ngabe kuba-ke lekliniki ngewadi ngayinye ngayinye ngezinye indlela njengoba sila amawadi angu-30 enkayi kufanele sibe lamakliniki angu-30 kodwa-ke ukhanye sobala ukuthi hhayi sisalele emuva kakhulu lanxa ungazusiqathanise lamanye ama-districts ngoba uthi yena nxa ekhangela iqathanise lamanye ama-districts inkayi ngokuba ne-30 amawadi kufanele ukuthi ngaba mhlawumbe ilamakliniki angu-18 but nasila amakliniki angu-7 nje kuphela cha inkayi yonke yona le kade siyivula namhlanje ngesi-8 okutsho ukuthi-ke izancedisa kakhulu ngoba abantu benkayi bebehamba imango emide besiyadinga ukuthi belatshwe emakliniki.
Njalo amanye amakliniki lawo ngawezinkonzo yini akhona ngapho enkayi kumbe amanye ngikahulumente?
Sikhangeleleke uhulumende ukuthi enze umsebenzi wakhe ngoba kuluncedo olufakiweyo elizweni lakhe. So uhulumende kufanele ukuthi-ke akubone ukuthi kufanele kube lamanesi-ke aneleyo, kube le mithi eyaneleyo kuqhubeka kusuya phambili. But okwakathesi sithe sikhangela nje singena phakathi kwekliniki yona leyo, hhayi kukhanyile-ke sibili ukuthi abantu abakhileyo-ke ngabantu abakhe ngenhliziyo ezinhle njalo bafakile-ke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe phakathi kwekliniki. Kodwa ungakhangela-ke uqathanisa inkayi district hospital leMbuma uzafika ukuthi Mbuma ngenxa yokuthi iphathiswa yi-church njalo i-church yangikhona ikhanya ukuphathiswa kwangikhona kusukela eScotland kukhanya-ke hhayi iphambili-ke ngoba sibona-ke abanye abantu bayacina besuswa ezibhedlela ezinkulu njengabompilo sokuthiwa hhayi sesehluleka ukuthi elatshwe empilo kodwa-ke abuye eMbuma azothola ukwelatshwa.
Lo mnumzana Bednico Bebe omela inkayi South edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale enkayi.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-National Endowment for Democracy khonapha eMelika ibilomhlangano labantu abathinteka ngokwenzakala eZimbabwe ngendlela yokubonisana amacebo angathuthukisa ezenotho kanye lomumo wezombusazwe elizweni. Okuningi ngalomhlangano wona obuqhutshwa phansi kwendikimba ebisithi The Challenges of Democratization and Economic Recovery in Zimbabwe. Asikuzweni kunxoxo esiqhubelo Chris Gande we Studio 7.
Hlangano lo ube kulabathathu abantu abavela eZimbabwe kade bekhuluma kulomhlangano abadisa umnumzana Bruce Wharton yena omela iMelika eZimbabwe bese kusiba lo mnumzana Ipo Mandaza usomabhizimusi oyenhlanganiso yeSaphes Trust ikuwase kusiba lo somabhizimusi umnumzana Shingi Munyeza bobathathu laba kubabalisa laye uambassador bakhulume kahle ngeZimbabwe besithi bona balethemba sasa yena kusasa leZimbabwe bathi ndona hayi likhanya libalulekile besithi into ezikhomba lokhu ukuthi bona akulawulisana.
Yona injongo ibivele ingeyani yomhlangano?
Injongo le ibingeyokwazisa zulu ikakhulu lapha abantu bebeMelika lapha ngokuthi isimo sezombusazwe eZimbabwe simi kanjani ikakhulu nxa sikhangele ukwenzakalayo kwezombusazwe kunye lezamabhizimusi.
Abantu bebuza imibuzo enjani njalo bakhanye besuthiseka yini ngalokho okukhulunywa?
Ye, abantu babuze imibuzo sibili. Ukhona obuze umbuzo obunganika uhambelani labanengi ngoba besithi yena kanti kungani bonke abakhulumayo bekhuluma belithemba elokuthi elakusasa eZimbabwe libalulekile njalo wasebuza yena ukuthi kanti nxa kuyukuthi yiyo imfuno yabo abayibonayo kanti ukwenzakala kathesi ke bakufaka ngaphi.
Lo nguChris Gande weStudio 7 esixoxelayo ecingweni ekhonapha eWashington DC. Silifakeke ezandleni zikaChris njalo ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lethu sixoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko sihlaziya udaba lokubana inani labo baba abetheswa umlando wokuba labantwana abangaso babo liphezulu kakhulu 74% kulabo abahlolwayo. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga lami lokulalelwa ngabalaleli ngiyabonga.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana obaba abaningi bakhanya bayabanjelwa lapha bagcina abantwana abangasoba?
Udaba lolo siluzwile lathi lwangimangalisa alwaze lwangimangalisa. Ngitsho njalo njengoba alingimangalisanga ngobana i-chat lenendo yakulezi nsuku ayiqedakali. Abantu bakhona kayisibo labana abafana labayizulu ababethembeka beqothe beqinisekile ezenzini zabo. Okungimangalisayo yikuthi kanti bona omama labo abayikela obaba labo besondla abantwana abangasibo babo kuya kuhambe njani. Angithi okwaziwayo esintwini nje la ubandla ubani ukuthi umntwana uvele waziwa ngunina ubaba uyaphiwa nje umntwana ukuthi ngowakho kodwa umama empeleni ngokwazi kwethu nguye okwazi ukuthi umntwana lo wamzuza lobani.
Manje ke nxa sikhangele udaba lwengculaza singathini sibona ungani omama laba babe bengani bake bafohla ngapha langapha?
ngenzele ukuthi khona lobo phela njengoba ngingathi ngiyakula ukuthembana la ukhona ukuxwala lokuganga okuthize ngoba ozithwalayo phela ukuthi uyabe engazivikelanga emikhuhlaneni etholakala endaweni zamatshansi okuzithi ukuthi nxa kube kwaba lokuligciwane khona lokho umama lo nobaba yena lo oyabe elaye bangagcina bechithekelwa yiwo umkhuhlane wengculaza kakuphathisi ngitsho ukuthi umkhuhlane uyephansi kanti kuyakwenza umemetheke ngoba umama lo angahamba lubaba futhi ngowukati kutho ukuthi uyabe engazivikelanga-ke indaba zecansi kanti-ke umntwana ngomunye osikile kutho ukuthi laye lo uyabe engazivikelanga endabeni zecansi nxa ekhona phakathi kwabo oyabe elo mkhuhlane kutho ukuthi umkhuhlane lowo kulamathuba amakhulu kakhulu ukuthi umemetheke ebantwini abaningi isikhathi sinye ngoba obaba labo kutho ukuthi bazedibha edibheni mhlawumbe lilengculaza kumbe umama uyalithwalele isifo ngomunye kumbe yibo ubaba laba bobabili.
Singathini nxa siqathanisa umumo wakudala lawakathesi?
Umehluko ukhona ngombono wami njalo umehluko omqatha ngathi ayengithi kubomama kuphela nakubobaba kathi izolo sasikwazi ukuthi izinto lezi zazisenzakala kodwa izolo-ke abantu bayizolo bebethobela amasiko nemithetho bekuhlalisana kahle njalo bengabantu abagcina iy'mfido zabo. Siyakwazi ukuthi esinika kuthiwa ezalelwe esibayeni sakho ingeyakho kwakungenzani kwakukhona okunjalo ngoba wawuzwa nezalukazi zisithi koko kucwanga bantu kufana lo mali umakhelwane osenkaya besenzela ukuthi kungabi lo msindo lapha ekhaya lanxa lowo mntwana vele engcinizi bonakalele ukuthi zasuka lapha ekhaya kodwa-ke ngenxa yokuthi babefuna ukwakha babezimisele ukuthi kuhlaliswane kuhle babevuma ukuthi izinto ezinde ziyenzakala kodwa bekubamba ngobuciko obukhulu lonalowenzethiwa ukuthi kwakuthiwa ezalelwe esibayeni ngeyakho babelungileki abantu bakudala ngoba thina sasakhula singakwazi ukuthi abanye abantwana kabadala emabhulini amanyathuma kwakuyenza ukubana
isikhathi sesingasavumi ungavalelisa balalela
balaleli Mahlaba Ezulu umntwazi omuhle lisale kahle likhumbule ukuzibamba kukho konke elikwenza lanxa impilo imkhulu kanjani.
Hayi, kuzwakala. Hayi, sibongile ba.
Siyabonga nathi.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lila igama lami Chris Gandhi.
Sokuyisikhathi sokulibalela impiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani sithandekile lo ntungamili, siyawubonga umsebenzi wenu. Zimnandi iindaba ze-Studio 7. Bengicela ukubuza ukuthi kanti ukhulu lo osesihlalweni uhlaleleni ngoba thina sibulawa yindlala ngapha ePlumtree. Olivalelisayo nguBetty. Qhubekani ngomsebenzi eliwenzayo. Lilale.
Omunye njalo umlaleli okhohlwe kuloba igama lakhe uthi linjani bantu bakuStudio 7, siyalibingelela ngomusa sithi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kangaka.
Uphikelelani Ngwenya oseGoli uthi ngithanda ukuphawula ngalolu daba lokuthi kuthiwa ingane ezincane ezileminyaka elithumi lambili zivunyelwe ukungena emacansini. Mina angiyiboni kuyinto eyakhayo esimeni sobuntu. Ngiyawubonga lo msebenzi ngoba lathi siyakwazi ukuzwa indaba zekhaya sikwamanye amazwe. Ngicine ngokubingelela lonke eliphethe uhlelo labakithi ekhaya enkayi lapha engivela khona. Esigabeni semanomano ikakhulu umama ongizalayo uNamvelo.
Omunye njalo umlaleli uthi ukhuluma ngodaba lwabantwana abendisa besesebancane kodwa okhohlwe kulumba igama lakhe. Hayi-ke sizalithulela okuningi ngalezi incwadi kusasa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami ontungamile Nkomo, libe lobusuku obuhle.